lithuba lokuthi nizelane labanye abakhokheli abasakhulayo kwamanye amazwe avela e-Africa. Lithuba lokuthi lani ngizwisise kahle kahle ukuthi ama-challenges abafesana nawo kuma-countries abo njalo nama-strategies abawasebenzisayo ukuthi bafeyse nawo ama-challenges. So hhayi, ngiyajabula kakhulu ngaleli thuba.
Umsebenzi wakho ukhangelane lokusebenza kwentatheli zindaba, ungasichazisela kahle kahle ngokwenza?
Umsebenzi wami e-Voluntary Media Council of Zimbabwe, ngisebenza ngingu-program officer. Ngisebenza ukuthi ngipromote esingathi i-environment esisekela ukuthi abentatheli zindaba basebenze kuhle, esingathi i-free media environment, kumbe esingathi ngesilungu i-media self-regulation. But sikhangele i-environment in which ama-journalist asebenza ngakuyo, uhulumende akayilungisise ukwenzela ukuthi abentatheli zindaba bakwanise ukuthi bayenze umsebenzi wabo ekhululekile. Sisebenza njalo kakhulu loZulu, sisenza lokhu esithi khona i-complaint handling. Futhi lapho uZulu nxa ephanjaniswe yi-media, bakwanise ukuthi bebuye kithi njenge-organization, siyakwanisa ukuthi sixhumanise nama-editors kuma-newsrooms ukuthi kulungisise lokhu kuyabe kuwonakele ekulotshweni kwezindaba.
Uhlelo lweMandela ubona ngani luzakuphathisa njani emsebenzini wakho?
Ngiyathemba ukuthi luzangiphathisa kakhulu emsebenzini wami, ngoba ngiyathemba ukuthi mina njengomkhokheli osakhulayo kuzangivula amehlo ukuthi ngibone ukuthi abanye kwamanye amazwe nabanye kwamanye ama-continents bayenza kanjani lokho esingathi yi-best practice, nokuthi nami uma sengibuyile lapha esengiphendukile ekhaya kuyini esingathi esele sikufundele okuhle kwabanye esingaku-implementa kuhambelana lomumo wethu welizwe lapha. Njalo ngiyakholwa ukuthi ukuhlangana nabanye abavela kwamanye amazwe e-Africa nabanye abakhonale e-America kuzangenza ukuthi kungikhona ngesikhiwa esingathi ngesilungu esingathi ngama-regional linkages okuzaphathisa kakhulu umsebenzi wethu, ngoba kwesinye isikhathi kumsebenzi esiwenzayo awufuni ukuzwa engathi uwedwa,